Tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 11 kumpandula 2019 ngontungameli Nkoma. Endabeni zethu lamhlanje, isidumbu sowaye ngumongameli weZimbabwe umnumzana Robert Mugabe sifikile namhlanje elizweni sivela kwele Singapore.
Ukuhlonipha umufi kuyinto eyenziwayo esintwini sethu, ngakho iMDC ibingafuna ukuthi kukhale ngani ilwisana lesidumbu nje. IMDC ithi yona kukhona umuntu otshonileyo, kukhona abakhalayo, ngalokho khonokho kufanele kunanzelelwe.
AbeMDC bathi lanxa bekhona ababasolayo ngokumisa uhlelo lokunanza ukusungulwa kwebandla labo, bakubone kufanele ukuthi baphe uZulu ithuba lokukhalela imuli yakomgabe. Umeja General Trust Mugova yena ophiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe ungcwatshwe eNational Heroes Acre namuhla. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umeja General Trust Mugova ungcwatshwe lamhlanje emathuneni eNational Heroes Acre. Umugova owayengumkhokheli weviyo laba kubutho engu-Chief of Staff for the African Standby Force esigodlweni senhlanganiso ye-African Union e-Addis Ababa kwele Ethiopia ubhubhela ngalinye lwayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Kubika uMavis Gama.
Wamukelwe ngenjabulo enkulu umongameli Emmerson Mnangagwa lapho efika lesidumbu eNational Heroes Acre embuthanweni okuvalelisana lomgoba. Umnangagwa utshele lombuthano ukuba isizwe silahlekelwe kakhulu ngemva kokubhubha kwayengumongameli umnumzana Robert Mugabe lo Major General Trust Mugova.
It is a heavy double blow that has been...
Isizwe silahlekelwe ngokuphindiweyo. Izehlakalo zalolu hlobo ezidanisayo zisikhumbuza leso sikhathi lapho salwisa impi yenkululeko, sihlupha nalabelungu ababe sihluthunele ilizwe, silwela ukuthola ilungelo lethu lokuthi sizibuse.
Inalienable right to independence and self-determination.
Omunye wabasebenza lomoye umgoba okwesikhathi eside osengumphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe u-retired General Sibusiso Moyo uchaza umuyi njengomuntu owayezinikele emsebenzini wakhe.
Umgoba yebo umuntu angasebenza laye ngeminyaka eminingi isizalwane, yindoda eyayihlakaniphile esini, ihlakaniphe ezembuthweni and ihlakaniphe ezesikolo.
Umoyo uthi umgoba kwakuyindoda eyayilesibindi. Umuyi uMeja General Trust Mugova owayesaziwa ngelempini elokuthi Comrade Joseph Zulu abemuli bona bembiza ngokuthi maphuma phezulu loba silandulo, uchiye umkakhe unkosikazi Phedi Mugova labantwana abayisitshiyagalolunye labazukulu abathathu.
Amen, hallelujah.
Uzulu uthi umbhuqazwe wegugurawundi uzahlala ungenye yezehlakalo ezizaqhubeka zingena kumaphutha obukhokheli wayengumongameli weZimbabwe umnumzana Robert Mugabe yena obhubhele kweleSingapore ngeviki edluleyo. Kubika uMavis Khama.
Lalamhla lokhu lokhe bebuhlungu labo abaphathwa kubili ezizehlakalo ilizwe lisanda ukuthola uzibuse bedaniswa yikuqholoza kwayengumongameli Mugabe ngesikhathi esaphila engazihluphi ukulungisisa lolu daba ethi ngoba kwakuyisikhathi sokulahlekelwa ingqondo kwabantu engavumi ukuthi axolise lokuthi imuli zabahlaselwayo zihlawulwe. Lanxa uhulumende weZANU-PF ubehlezi ezihlenga kulokhu kuphosisa kwakhe ethi zazikhona izizathu zokumisa uxokozela ezigabeni zemaNdebeleni lenkabazwe, uZulu owaphathwa kubi ilezi zehlakalo ethi zazingekho izizathu zokuba kujeziswe umuntu wonke. Umnumzana Ngqobizitha Khumalo odabuka esilobela enkabazwe ungomunye obuhlungu kakhulu ngenxa yezehlakalo zeGugurawundi.
Yena uMgqayi wokuthina hayi kwasikhathi sokuhlanya angazi ufuke hlanya ngubani kumbe nguye wathi nogogo wethu abatshayo ingane zazithathwa ngezinginyawo umuntu etshayelelwe emdulini uchopho buphume phandle nkuthi babehlanywa nalaba bantu asazi kumbe yena uyede wayehlanya kodwa mina ngangingahlanya inhlobo zami ezatshabalalayo zazingahlanyi kufuna nje ukuthi umuntu ephume egcekeni athi hayi lokhu kwaphambaniseka ingxabano yayikhona phakathi kukababa nkomo lo Gabi yayingxabano yezinoba ngazo yepolitics yayingavuzanga ukuthi ithole ibe lama military measures ukuthi kube le mpi kwavuze ukukhulunyisane nje
ethi ayamcunula Kabi amazwi kaMgabe ngesikhathi esaphila lapho wayehlezi ethi lesi kwakuyisikhathi sokuhlanya lapho udingwa ingcazelo yokuba kungani zaba khona lezi zehlakalo zeGugurawundi.
Umgqabe vele ngazange ayifune ethiwa i-opposition kwenza ukuthi ebulale abantu bemathebelelend sibona ukuthi noma emashinaleni khona ngapha bathi zibe mpiso wababulala futhi nje komtoko komrewa epuwethe Harare abantu babulawa umgqabe leZANU-P F yakhe.
Basazikhumbula mhlophe lezi zehlakalo abahlangana lazo zokuhlukuluzwa ngabeviyo lebutho ele-5th Brigade. Omunye walabo bantu kungumnumzana David Ndlovu odabuka esigabeni seCholocho.
Angibona ukubana mina uMnangagwa engakhishwa endabeni yeGugurawundi ngenxa yokubana ke ngumuntu owaye nguye owayekhokhela ke olunye uhlangothi ke lwesecurity yelizwe ke njalo futhi ngomunye ke owaye kucabinet kahulumende ukhombe Robert Gabriel Mugabe.
Lalamhla lokhu uthi lokhe kumkhathaza akubonayo ngesikhathi seGugurawundi lanxa wayesesengumntwana wesikolo.
Ningayali mina ukuba nohulumende njengoba kunguye umgaba owayephezulu nguye ke owaye singathi nguye ke othatha lowo mthwalo kodwa umnumzana Mnangagwa kuqakatheke ukubana uZulu abekwazi ukubana ke wayephakathi kohlelo lolu njengoba wayengumunye ke owayehamba lalaba ke abakusecurity yelizwe.
Umfundisi Raymond Motsi ukhokhela ikolleji elifundisa abafundisi ele Theological College of Zimbabwe. Ngaphandle kokuba uhulumende azivume lezi zehlakalo kuqhutshwe uhlelo uqobo lokwenza bavezwe labo abenza lokhu kuxolelanwe, leli lizaba linxeba elingapheliyo njengoba uma iqala leyo ndaba esengasekho.
Makwenziwe into esingathi i-monument emathebeleleni. I-acknowledgement yokuthi hayi kwaba yisikhathi esibi at that period eZimbabwe. Now i-monument le sesivumelane njengesizwe esimunye esimanyene. Sesibhala mhlawumbe amabizo abantu ababhubhayo esiwafaka ndawonye into ezaba yisikhumbuzo nje ebantwini esingathi indawo yehloniphekayo. yokunandza abantu ababhujiswa iGugurahund umgabe saphila ngoba kunceda ukuthi nashona asichethe nasilenkinga ngoba thina sisebatsha sibancane
lanxa wenza kwaba le committee yebona ngezokukhulumisana ukuze kube lokuthula ngemva kokupholiswa kwamanxeba okubalisa awezehlakalo zeGugurahund umfundisi Motsi uthi wawungekho ukuzinikela kwakhe umgabe ukwenza zifezeke lezinhlelo okwasuka kwethusa yena labanye abehlelwa zingozi ezehlukeneyo babe lokwesaba ukuba kuzophela na loba hachi
abantu njengokubona kwami bamelele azabhubha ikho lapho zaphakama khona ke bedinga ukuthi bathole ke ukuthi udaba lolo lulungiswe ngoba akula muntu ofisa ukuthi ke isihlobo sakhe sibhubhe sishone kungaze kwaba le ndlela ebalulekileyo ukuthi ke kukhunyiswa nomlotha
abenhlanganiso yenkonzo ye-Roman Catholic eye Catholic Commission for Justice and Peace in Zimbabwe CCJP benza ihlolisiso yabo phezu kwezigigaba zeGugurahund ezigabeni ezivalisa emandebeleni lasenkabazwe umbiko wempumela yenhlolisiso le owe-CCJP report on the 1980s disturbances in Matabeleland and Midlands bayethulela umgabe ngenyanga kaMbimbitho ngomnyaka ka-1997 kodwa ubikwa engazange azihlupha ngitsho nakancane ukulandela izixwayiso zayo limpumela yenhlolisiso yaveza ukuba lumsindo wavuka ngemva kokuba kutholakale izikhali kwelemandebeleni kwabangela ukubotshwa kweziphathamandla zeviyo lebutho eleZipra labalwa impi yenkululeko bengabe bandla lezaphu kanye lokuxotshwa kwenkokheli yebandla leli eyayikuhulumende egoqela umuyi uDr Joshua Mqabuko Nkomo umnumzana Lookout Masuku umuyi umnumzana Dumiso Dabengwa labanye balelo bandla lokhu kwalandulwa inkokheli yePF Zaphu ngaleso sikhathi ukuthi babe lezikhali ezazifihliwe okwakumele zisetshenziswe ukugenqula umbuso kaMgabe besithi konke lokho kwakungamanga begconwa kungela bufakazi njalo kwakuyimizamo yokuhlukuluza lokutshabalalisa lelo bandla ukuze kube lombuso webandla linye owe one party state kodwa uMgabe akazange akulalele lokho wathumela iqula labakubutho ele 5th brigade elaphiwa igama lokuthi yiGugurahund okutsho ukuba ukuyathanyela wonke umuntu kulezo zigaba lokuyahlukumeza uZulu ukuze esabe usekela elinye ibandla ngaphandle kwezanu umbiko owethulwa ngabenhlanganiso yeCCJP report on the 1980s disturbances in Matabeleland and Midlands uveza ukuba kwabulawa abantu abedlula inkulungwane ezingamachuma amabili 20,000 kulumbhuqazwe weGugurahund kambe njengoba umnini wazo owaziqalayo engasekho zizolungiswa na kubuza uZulu wemandebeleni lasenkabazwe ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama
Udaba lwethu olumqoka isidumbu swaye ngumongameli weZimbabwe umnumzana Robert Mugabe sifikile lamhlanje elizweni sivela kwele Singapore lapho abhubhele khona ngeviki edluleyo sihlangabezwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa lezinye iziphathamandla zikahulumende egcekeni lendizamchina kubika uGibson Bebe
Umongameli Emmerson Mnangagwa iziphathamandla zikahulumende ezigoqela ezebutho kanye loZulu ovela endaweni ezijiyeneyo zedolobheni leHarare uhlangabeze isidumbu sikaMgabe egcekeni lendizamchina eHarare. Isidumbu sibe lomfelokazi wakhe unkosikazi Grace Mugabe imuli yakhe kanye lequla likahulumende elithunywe kweleSingapore ukuyalungisisa ingwalo zokulethwa kwaso ebelikhokhelwa ngumsekeli kamongameli umnumzana Thembo Mohati kanye lomnumzana Sydney Sikiramayi. Emazwini akhe enduduzo awakhulume esilindweni sendizamchina uMnangagwa uthe uZulu weZimbabwe ulahlekelwe liqhawe.
And we say of
sibuhlungu njalo siduduza umfelwakazi osilethele isidumbu umama uMgabe esilaye lapha labantwana lemuli abalapha uZulu wonke weZimbabwe abantu bethu bonke jikelele bayakhala
are grieved and are in mourning.
Uqhubeke encoma umsebenzi owenza umgabe ekukhululeni ilizwe lisuka embusweni wabahuquluzi, njalo wayengasiqhawe leZimbabwe kuphela kodwa elezwekazi lonke le-Afrika, ngoba wayelwela amalungelo abantu abansundu.
Yindoda ekade iliqhawe lamalungelo abantu bezwekazi le-Afrika. Yiyo indoda eyabumba isizwe sethu yasiletha lapha namhlanje. Indoda le isisijiyile.
Kodwa umnumzana Khosa Ndlovu, omunye wabasekeli bakaMgabe abaze ukuza kwamukela isidumbu, uthe bajabule kakhulu ukuthi umuyi ufike kuhle.
Ya konoko ukuthi ibhodi yake sifikile, siyakujabulela konoko and sikhangelela ukuthi amaprogramu angkhona azaphuma njani, njengoba upresident sekhulumile ukuthi okulandelayo uzasitshela ukuthi iperiod yangkhona yabe ingaphi. Nxa kukuthi siyahamba kozimba, siyakujabulela konoko, siyahamba siyomngcwaba vele sibili ulokuzeni uRobert Mgabe.
Lokhu kugcizelwe ngomunye wabakade bekhona behlabela unkosikazi Nyasha Hobe, yena othi uMgabe uliqhawe lamaqhawe. Isidumbu sikaMgabe siyakulala emzini wakhe oweBlue Roof emzini weBorodewu eHarare namhlanje. UZulu ukhangelele ukuyavalelisana loMgabe enkundleni yeRufaro Stadium ngolwesine. Uthi ngomgqibelo yikho kuzaba lombuthano ogoqela inkokheli zamanye amazwe labanye abahloniphekayo ukumvalelisa enkundleni yeNational Sports Stadium. Abasekeli bezanu-PF babuye ngobuningi bezokwamukela iqhawe labo kanye lokuthabela impilo ayiphilayo ngendlela ezijeneyo ezigoqela ukuhlabela kanye lokugida, loba kungakabi sobala ukuthi uzancwezela ngaphi. UMnangagwa uthe uZulu uzakwazisa ngalapho uMgabe azabekwa khona kunsuku ezilandelayo. Lokhu kuza ngemva kokuba imuli yakhe ingakavezi phezu kwenyathela eliyithetheyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.
Ibandla le-MDC lithi lanxa bekhona abalichothozayo ngokumisa uhlelo lokuthakazelela ukusungulwa kwalo, likubone kufanele ukuthi liphe uZulu ithuba lokukhalela imuli yakoMgabe kungela kuxokozela. Leli bandla lifikise iminyaka engamachumi amabili lisunguliwe lamuhla, njalo belimele libe lombuthano ngomgqibelo. Kodwa lilumisile lolu hlelo ngoba uMgabe ezabekwa ngesonto. Isikhulumeli somkhokheli we-MDC uDokotela Nkululeko Sibanda uthi umufi uyahlonitshwa lanxa belingavumelani laye.
Ukuhlonipha umufi kuyinto eyenziwayo esintwini sethu, ngakho i-MDC ibingafuna ukuthi kukhanye ngani ilwisana lesidumbu nje. I-MDC ithi yona kukhona umuntu otshonileyo, kukhona abakhalayo. Ngalokho khonokho kufanele kunanzelelwe. I-MDC ithi impilo eyodwa iqakathekile, kayifanelanga ichithakale. Nxa ichithakele kuyaba lokudala, akulandaba lokuthi impilo kabani. Kufana lokuthi sithi thina abantu bezanu fanele bathabe nxa kufe umuntu we-MDC, ngoba umuntu we-MDC kasifuni ukuqhubekela phambili ekhuthaza ukuthi abantu bacabange ngendlela engelabuntu enjalo.
Abanye bathi bazamkhumbula ngokwaba umhlabathi, abanye bathi bazamkhumbula ngokubhidliza umnotho, abanye bathi bazamkhumbula ngokuhlukuluza abantu. Lina lizamkhumbula ngayiphi indlela njengeMDC?
Sisukele kudala sisithi uPresident Mgabe uthe sesiyatshona obese ngumuntu wesimazi ukuthi wakhetha ukuthi yena uzavotela ibandla le-MDC, njalo avotele uPresident Nelson Chamisa ukuthi abe umkhokheli welizwe. Ngalokho ukhanya ingani umuntu okade sephendukile, wabona ububi bezenzo zezanu, wathi yena hayi usefuna ukuthi asebenze nalaba abafuna inguquko lokutshintsha ilizwe. Ngakho-ke angiboni ukuthi kulo duko olukhulu kakhulu ukuthini thina simbona njani. Simbona njengomuntu owavotela uPresident Nelson Chamisa, kodwa-ke ye unezenzo zakhe azenzayo esaphile uMgabe esifanele zicubungulwe sithi hayi kumbe zinhle kumbe zimbi sizawubona emabhukwini labo ababhala ngehistory ukuthi bazabe besithini akwenzayo abantu abaningi elizweni bayakwazi sitshilwa ngemvanyana ukuthi uPresident uMgabe uthabisa abantu abaningi abuye njalo azondise abantu abaningi imbali yakhe ikaningi njengomuntu obuselizwe kwesikhathi eside kunzima kakhulu ukuthi singamcubungula simcwayisise ngemzuzo embili emithathu le singiyabe ngiyitholele lapha.
UDokotela Nkululeko Sifanda isikhulumeli somkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa. Ibandla lezaphu lona lithi kalizikhathazi ngokutshona kukaMgabe ngoba waphatha amalunga alo ngesihluku esikhulu esabusa. Umsekeli kanobhala jikelele waleli bandla uMnumzana Mjobisa Noko utshele osithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi abalugcobi lapho okubuthenwe khona.
Ngifuna ukuthi ngikhulume iqiniso. Thina sibuhlungu ukuthi khona you know izinto aseza khona asiyazinza kithi njengebandla lezaphu. We cannot be seen glorifying him. Sibe silokhu sisithi hayi even emfeni hayi sifanele ukuthi sihambe. And even ngabe sinqusiwe vele sibe singasoze sahamba. Thina njengebandla lezaphu asila connection laye whatsoever. Sikhuluma ngendaba eGukurahundi. Indaba eGukurahundi in not a closed chapter. And therefore, yilokhu isabuhlungu, silokhu sisazi ubuhlungu. Number one. Number two, ukuthi lizwe libe nje indaba yakhe uMgabe. UMgabe wathola ilizwe leli lilizwe elilihle sibili. Into efanele ukuthi ayenze ukuthi khona improve on whatever was there. But unfortunately into ayenzayo wabulala ilizwe leli leZimbabwe. Khathesi akula msebenzi, abantu sebezihlezi ezitaradini, izibhedlela azila mithi, akula rule of law eZimbabwe. Abantu bayabotshwa, abaningi bangena emajeli vele kungena ama charges azwakalayo ukuthi umuntu ubotshelweni. UMgabe wayevele engumuntu othethisa umuntu wonke, umhlaba wonke. Wayenganaki ukuthi omunye umuntu ucabangani. Wayecabanga ngokwakhe kuphela esidla izimali, i-corruption ijikelele. Benikana la lemuli zakhe labangani bakhe.
Lithini ngabe ababengabezapho abalokho basala laphana kuzanu PF?
Basala ngobana bevele besidla. Nxa umuntu usidla phela ukuthi ususuka usufihla enyamazaneni ebivele inandi awusozwenza njalo. So bona bekhonale they are just enjoying the fruits and the honey ekhona ye-corruption yezanu PF. So it's up to them ukuthi babe ngama-members ezanu kumbe ngabe ngama-members e-NDC kumbe ama-members ezapho awumuntu obotshela ukuthi abe yi-member.
UMnumzana Mjobisa Noko ngumsekeli kanobhala jikelele wezapho ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Lanxa bebaningi eZimbabwe abachothoza uMnumzana Robert Mugabe besithi wayengumbusi omubi, baningi njalo emhlabeni jikelele ikakhulu abansundu abamncomayo ngokuhluthunela abamhlophe amapulazi. Bathi bazamkhumbula njalo uMgabe ngesibindi sokumelana lamazwe afana leMelika leBhilithane wona ayehlala ewachothoza ethuka lenkokheli yawo ngokumedesa izitsheziso. Kodwa ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Dinizulu Macaphulana uthi abancoma uMgabe laba kabayazi kuhle imisebenzi yakhe emibi.
Uzathandwa baba akhunjulwe labo abangamaziyo kumbe labo abebesidla ngaphansi kwetafula lakhe, besebenzisa amandla akhe, besebenzisa isikhundla sakhe ukuthi bazikhukhumeze, bazinothise, bazikhilise. Labo abathiyele amangcwaba, abathiyele izintandane, abathiyele endlaleni, abancithe impilo ezweni, bazafiswa lokuthi ngabe uyavuka ukwenzela ukuthi asekutsha
ngobuhlungu nangamanxeba abachiyele bona emhlabeni ngoba umuntu obahlukumezileyo obabuleleyo abantu emhlabeni.
Abakwamanyamazwe bayakuzisisa yini nxa abantu beZimbabwe bekhonona ngokuthi uMgabe wayelodlame engumuntu omubi owabulala abantu abanengi?
Hayi, abakuzisisi baba ngoba nabona ngithi bebelalela ama-slogan akhe lapho ekhuluma nge-Afrika, belalela izispeech zakhe ethuka belungu, bembona kubomabona kude eklabalala ekhuluma efunga ezenza inkokheli baba. Kodwa ke laba ababengaphansi kombuso wakhe, ikakhulu abantu bakithi abesindebeleni, nalaba ababelandela ibandla le-MDC ngo-2008, laba babesemathebeleleni lase-Midlands ngama-1980s, bayamazi ukuthi ngumuntu onjani lokuthi izenzo zakhe zime kanjani. Yibo abantu abakwaziyo ukuthi ube ngu-diabolo emhlabeni. Uchizi Ntandane, uthi abafelokazi amacembu akhe abewathuma ebeshisa imizi yabantu, behlengulo mama, bebulala amadoda kufiwa. Bangukhumbula khonokho abantu bakithi bakwazi amanxeba akhona lokho belawo. Ngakho abakwamanye amazwe konke lokho abazange bebekwazi. Kodwa kukhona besazobakwazi ngoba zizaphuma izincwadi, le mbali izalandwa ngeqiniso ukuthi kanti wayevele ngubani. Labanye abakhe abephila labo abesebenza labo njengoba sekhambile, bakhona abazazigeza ngokukhuluma amaqiniso angaphakathi ukuthi kwenzakala lokhu, kwabulawa abani, wabulawa kanje kanje, kwenzakala lokhu sesikubonile kwamanye amazwe.
Abantu abanengi abansundu emhlabeni jikelele bayamthanda uMgabe, bayamncoma njalo ngokuhluthunela abelungu umhlabathi. Ubona leyo isiba yimbali yakhe ezagxila yini emehlweni omhlaba, kukhohlakale ngale imbali yakhe embi eyokubulala?
Hayi, mbona ingani igama elihle alenzayo ngalokhu ayekwenza ebukwa ngabantu abangamaziyo liza kuya ngesikhathi liphephuke, ngobana iqiniso liqinile njalo lijulile okwedlula amanga baba. Azakhunjulwa ngakho ngokuhamba kweminyaka yibuba benzileyo.
Umnumzana Dini Zulu Macaphulana, yingcwethi kwezombusazwe. Live Talk lamhlanje siphatha udaba lokutshona kukamnumzana Robert Mugabe, yena okhangelelwe ukubekwa ngesonto. Thumelani i-text message kumbe i-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Sekhangele ezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Abantu bakwele Melika lamhlanje bebenanza iminyaka elithumi lathoba mnembili kwaba lesehlakalo sokuhlaselwa kwaleli lizwe ngamalwecatsha adlulise amalawulo mhlaka 11 September, lapho kwabulawa khona abantu abedlula inkulungwane ezintathu ezigabeni zeNew York, eVirginia lasePennsylvania. Umongameli Donald Trump ukhokhele umzuzu wokukhothamisa amakhanda uZulu ekhumbula lesi sika. Abantu bakule Russia bavote kuliviki kusimo ebesilodlakela, abanye betshengisela besola umbuso kamongameli Vladimir Putin, okubangele ukuba ibandla lakhe ele-United Russia Party lithole izihlalo ezinlutshwana. Sizigqibeke ezosuku ngokukhangela ebezihamba phambili. Isidumbu swaye ngumongameli weZimbabwe umnumzana Robert Mugabe sifikile lamhlanje eHarare sivela kwele Singapore lapho abhubhele khona. Sikhuluma nje abantu babuthene emzini kaMgabe eBlue Roof. abemdc bona bathi lanqa bekhono bekhona bakhono nayo besithi bamiseleni uhlelo lokuthakazelela ukusungulwa kwaleli bandla bakubone kufanele ukuhlonipha umgabe kwanele olivalelisayo ngutungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.